I think uta arumbira I see so responsibility yakhe ukuthi esitshele ukuthi kugrawundi ayikino sayikino ayingasiyo ngoba ubuhlungu besicathu buziwa ngumnikazi. Every evidence that has been there and that has been gathered, I think wonke umuntu uyavumelana ukuthi igugrawundi kwakuyindlela yokufuna ukuqeda isizwe samandizele. Impawu zonke zegugrawundi ziyagenisela ukuthi yini kwakuyigenocide. Kodwa-ke njengoba enguchiefu olida into zegugrawundi mhlawumbe ukhulumele endaweni yakhe ukuthi angathi igugrawundi yagenocide isinkwa singasho kwasemthelele, labo abamthumileyo bangamsola kakhulu ukuthi sesithini.
Kuqakatheke kanganani iNdebele ukuthi intathelizindaba zibe khona kulimihlangano zibe yingxenye yalolu hlelo?
Vele asiqale ngokuthi isinqumo abasithetheyo asimthetho weZimbabwe. Akunamthetho weZimbabwe ukuthi zingene lapha khona. So bazasebenzisa mthetho bani ukuthi inkathelo zindaba zingabi khona? Ngoba mina ngafika kwi-meeting yakhona bazangenzani. Bangambopha bazake sithi bambethele ukuthi kufanele benanzelele ukuthi are they not going against the constitution when it comes to free access to information and media? Ngoba onezindaba balelungele lokuthi bethole izindaba lapho kumele kuyakusenzakala khona izinto. So bazagcina sebesekhodi-ke behanyiswa ngonozindaba obuzadisturba i-program le. Okwesibili, ngaphandle kuyukuthi eyabo injongo ayisiye yokulungisa indaba yegugrawundi nokuthi bencedise labo ababebulala abantu ukuthi beyifihle indaba leyo, then kuqakathekile kimi ukuthi ama-turn onezindaba bengabi khona. Kanti basishani after 44 years kuyini okungakhulunywa ngabantu kuma-meeting lowo ongaze kwazakali, abantu abangaze bekhulume ngakho? Ngibona nganini mhlawumbe bakhuluma into abangayaziyo abangayifihliwe. Njengezinduna, they need to stand guided by onitaramba Ministry of Information nabanye abanjalo bayakwazi ukuqaa kwabonozindaba, bayakwazi njalo ukuthi ku-ira lethu khona abangeke bavalele nozindaba because one of the other i-stories izaphuma. So mbona ngani abadala bayaphambanisa laphana ikungazi ngethemba ukhona ozabanceka indlebe ukuthi leyo nto abazama ukuyenza izadiscredita i-process onale abafuna ukuyenza.
Sesike sabona kwamanye amazwe afana laboRwanda labo South Africa kuqhutshwa inhlelo zokukhumisana umlotha ezifana lalolu. Alubana ungaxwayisa yena uhulumende weZimbabwe kumele aluphathe njani kahle kahle lolu hlelo? Kumele luqhutshwe ngobani, lukhokhelwe ngobani, njalo kumele kwenziweni?
Indaba yeZimbabwe yahlupha ngoba sikhuluma nge-genocide weni umuntu futhi iphephepheka elekesa embusweni. So kuba yi-problem. So kathesi sikhuluma ukuthi abasiyakhulunywa ngendaba yegugrawundi iyakuthi akwezi ukukhulumisana umlotha ngoba sikhuluma le side eliyi-one. Ama-victims akhulumisana umlotha lobani ngoba uphephepheka kafithi ndawo lapha. Njani ngizwe ma kuthiwa hhayi singaqeda ukukhuluma lama-victims sesizabiza ephephepheka sizwe ukuthi bona esayidini labo bathi kuyini abamele bekwenze. So we can't call this process ukuthi i-reconciliation. Who are the victims reconciling it when the perpetrator is nowhere to be seen?